i-delta ibivele isebenza. Ilobunzima nje ukuthi inyanga ezimbili lezi ezidlulileyo ngokutsho kwabo bayavula bevale, bevule bevale. Kodwa kusukela ngolwesihlanu bayapheka onamadrink lawa ama-soft drink lama-bia. Bebethi bona nje namhlanje kusiya phambili babona kuzabe kutholakala endaweni eziningi amadrink lawa nxa abantu bewafuna. So imali baphiwe nguhulumende eyinye bayithole, bathe bona bayithola a bit late, but nasokukhangelela ukuthi kusukela last week bekumele ukuthi kubeka kuba ngalo hlupho lolo, but well sesikutholayo ukuthi konke sokuright bayasebenza. I-foreign currency yethu iyasilela yilo iqiniso elikhona. Ngokuyisebenzisa kwethu siyazama ukuthi sikhangele izinto eziqakathekileyo njengazona lezi ezama-namnethi ngesikhathi sama-holiday lapo.
Lizabancedisa okwesikhathi esinganani? Imali le yasebelayo bazaqhubeka yini okwenyanga ezingaki?
Angeke ngathi ukuthi izinyanga ezingaki, kodwa ukubancedisa into evele ihlala isenzakala. Into okumele abantu bayinanzelele ukuthi isikhathi sona lesi se-festive season kuvele i-demand iba phezulu ngoba abantu sile mali eziningi ezamabhonasi, labalimileyo sebethole imali zabo abewithi abomumbu kukhomani. So le ndingeko ye-foreign currency yabe sikhuphuke kakhulu ngesikhathi futhi kulinywa kumele sidinge abo-fertilizer labobani bani.
Kungani uhulumende engenqabeli ukuthi inkampani ize iphose ivalwe? Alinyeke lalungisela kusese lesikhathi ukuthi kungafiki kulesi siba?
Okunye sami ngizakutshela iqiniso. Abantu laba nxa sibabuza thina ukuthi kanti kufika njani ukuthi sesibone emaphepheni ukuthi kuyavalwa, kwesinye isikhathi bayakuthi bona akusiwo abakukhiphile, kwesinye isikhathi bayakuthi bona into lezi vele zingabhalelwanga ukuthi ziye emphakathini vezithiya kwenye indawo. Angikhumbuli kusiba ikhampani efika kithi isithi isivala. Lanxa kaloku senzakala ukuthi siyabe sikubonile emaphepheni kumbe kuma-social media kumbe ngaphi, iqiniso yokuthi kwelinye ilanga abantu sebekwazisibe ngathi bayavala, abantu bayagijima. Njalo akusumlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhanye ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakampani kawafuyile ukubuya kuhulumeni, balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.